Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 3 kuMfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
If you are transferring 1,000,
kukho konke okuthumeza ngomakhalekhukhwini kumbe ebulenjini beinternet, kumele ubhadale i 2 cents idola linye ngalinye. Nxa uthumeza i $1,000, kumele ubhadale $20.
Kulesi zalwane seZimbabwe esithi uhulumende kesule umthelo wokuthumeza imali kusetshenziswa umakhalekhukhwini lobulembu beinternet ngoba lumthelo wephula isisekelo sombuso.
Isehlakalo lesi sithe kwenzakala ezesa sisitshengisela ukuthi uhulumende ngabe eqinisile ukuthi usalwisana lobugwelegwele. Njalo ke esikubonayo ukuthi kuveza obala ukuthi lokhu akuqondanga abeze politiki.
Ngobotshwa iziphathamandla ezimbili zenkampani kagetsi Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company zisetheswa umlando wokuphatheka emsebenzini wenkohlakalo. Ukunhlelo zethu lapho esicubungula ukusebenza kwengatsha ezehlukeneyo zikahulumende namhlanje sikhangela ugatsha olubona ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Lesizalwane seZimbabwe esesinike uhulumende amaviki amabili ukuthi esule umthelo wokuthumeza imali kusetshenziswa umakhalekhukhwini lobulembu be-internet. Sisithi umthelo lo wephula isisekelo sombuso welizwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Arnold Mutsondi, usomabhizimusi weHarare, usecele amagoda akhe ukuthi anike uhulumende isikhatshana lesi ukuthi esule umthetho obizwa ngokuthi yi-Intermediated Money Transfer Tax owethulwe ngomvulo umnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo wezemali. Uncube ukhuphule umthelo lo osuke ku 5 cents nxa uthumeza imali kungelani ukuthi yimalini waya ku 2 cents idola linye ngalinye. Igoda likaMthondi umnumzana Alex Machachani uthi okwenziwe nguhulumende kwephule isisekelo sombuso welizwe ngoba kumele uhulumende anike uZulu isikhathi sokukhuphula umthelo we-tax.
Whatever transaction you make, you are charged 2 cents per dollar. So you would imagine if you are transferring 1,000, it would mean that you are paying $20 just to make that transaction.
Kukho konke okuthumeza ngomakhalekhukhwini kumbe ebulenjini be-internet, kumele ubhadale i 2 cents idola linye ngalinye. Nxa uthumeza i $1,000, kumele ubhadale $20. Ngakho ke uMthondi uthi lokhu akukho emthethweni.
So our client is challenging the legal validity of those changes to the legislation to say those changes are not constitutional.
Uthi abantu bethuswe kakhulu ngumthelo lo owasungulwa ngomnyaka ka-2003.
Our demand or our client's demand is that the tax must be reversed.
UMthondi uthi kakwesulwe umthelo lo ngoba wethusa abantu okumangalisayo njalo kawukho emthethweni. Uthi uhulumende ulakho njalo ukuthi anike uZulu isikhathi esithize engakethuli umthelo lo owethusa okumangalisayo.
The reason why I'm saying it's unconstitutional is that it induces a sense of shock.
Kukhanya bebaningi abantu abasekela okwenziwe nguMthondi. Omunye wabo ngumnumzana Michael Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association.
Uhulumende ufuna ukusibulala ngokusithelisa. Siyathela esithi evaluated tax, sithela futhi nasenze transaction oyena. Khangela futhi thina manje abantu abasebenzayo yithi esithengisa kakhulu, sebenza yona ikho cash leyo ngoba kufela cash iphela. So futhi khona nganxa ngithengisa item abalisedorisa kumele ngibhadale 2 cents, eli dollar for 2 cents, sure ngizabasala sengilani xa ngisiyathengela umntwana isinto esitolo ngifike futhi ngithekswe futhi abantube ngizothatha ngilani ngibona ngani uhulumende lowo usethusile and into ayenzayo asonto enhle ngoba esizibuza khona athi imali levele ufuna ukuyisa ngapha i-taxayo ukuthengela abantu izimota yini ama-MPs lawa ministers athi sona sasibone ukuthi ufuna ukuyisebenzisana yini uhulumende ngizakwanti khona nakabuyele achiye vele nje kade sisebenza ngibona ngani usethuse kakhulu uzulu uphele nzima abantu bayakhayela enjoveni lapho ukuthi athi kathi sokutheni sesibulawa ngomthelo kangaka
undiweni uthi loba uhulumende elelungelo lokukhuphula umthelo we-tax abantu labo bayanelisa ukuthi bengavumi imithelo ebabisela muva
ulelungelo lokukhuphula lathi lelungelo njengezizibhamba ukuthi khona sihlonitshwe siphathe indlela ehloniphekayo lathi le-right human dignity akusho uhulumende ngoba silelungelo asitheli kumele asithese ukuthi asibulale bile ukuthi sibulala lokhu and angikholwa ukuthi uhulumende ulelungelo asibulale njengabantu bezimbabwe kumele abe nama-limitations ukuthi lapha sisambe kakhulu lokhu okwenzayo lokhu akusento enhle kuyabulala abantu abantu babulawa izi-stress and ngiyakuthi ngadika ukuthi khona iviki siyaphela abantu babegcele zilebula izi-stress len kuhle nesivukele ngakuthusa into elayenzakele
kodwa-ke umnumzana Believe Gawule webandla lezanu-p f uthi kumele uzulu anike uncube labanye bakhe ithuba lokuthuthukisa umnotho loba nje kukhuphuka umthelo we-tax
minister of finance asimnikeni isupport simnikeni usekelo aludingayo ekutheni yekuthule ama-monetary policies akhe ezicacileyo sizisekele thina siyiphi into eyabuye izibuyela nje kungela mthelo
uphinde wathi kakhahlanyezwa ngokwenziwe nguhulumende
mina mboni ukuthi kungazizwisa ubuhlungu njengama kunzisa ubuhlungu ngoba ngisakhangelele ukuthi inhlelo ezinjengalezi kazenziwe i-government izuza imali yayo ku-tax i-tax yena leyo yonke indlela ezijiyeneyo ukuthi abantu bamele bethele ngokunjalo kumele imali yakho isetshenziswe kuhle ingathi nxa isitheliwe ibisitshontshwe zisetshenziswa ngendlela ezingayisizo
kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loncube ngimele i-studio 7 ise-Washington DC ngingu-Kip Stube
Kulezi phathamandla ezimbili zenkampani kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ezivotshiwe namhlanje emadabukabusa zisetheswa umlando wokuphatheka imohlakalo okwenzakala phakathi kwale inkampani laya kwele India. Okunenga lolu daba asikuzweni ngoGibson Bebe.
Ababili laba balethela umnumzana Julian Chinembiri, umqondisi we-ZETDC, lonkosikazi Thoko Dliwayo, ongumqondisi wezemali kule nkampani. Usekomishini wamapolisa, uSenior Assistant Commission Terry Charamba, walile ukukhuluma ngokubotshwa kwababili laba esithi intatheli izindaba. Kazikhulume nomnumzana Ponyathi, yena-ke ovumile ukuthi ngempela ababili laba babotshiwe namhlanje emadabukakusa. Elinye lamapolisa elicubungula lolu daba kodwa elingathandanga ukuqanjwa ngegama lithi babuzisiswa ngokuphathwa kwezigidi ezingabashumi amathathu lanhlanu zamadola eyayimele isebenze ukuthenga amatransfoma kagetsi kwenye inkampani elotshwe emabhukwini ngegama lokuthi PME. Leli polisa liqhubekele sithi okunye okuhlolisiswa yibo yikuthi kubonakele ukuthi kwalandelwa indlela eziyizo na ezethenda ekuphumeni kwemvumo kunkampani eyayimele ithenge lawo matransforma iwathengela i-ZETDC. Inkampani kagetsi ikhangelane nenhlupho zokulungisisa izitishi zayo ukuthi iqhube umsebenzi wayo ngokugcweleyo okwenza ezinye indawo elizweni ziswele lawo magetsi. Okukhuthazwa uzulu ukuthi izisebenza leyo nkampani zidume ngokutshontsha imali efanele ibe izasetshenziswa ekuthuthukiseni leyo nkampani ukuze yenelise ukuqhuba kahle umsebenzi wayo. Umnumzana Richard Mahomva uthele linatshele lokubopha abephula umthetho kumakampani kahulumende liqakathekile njengoba kusambele kubonakale ukuthi uhulumende uqinisile na ukuqeda lolu dubo lwenkohlakalo.
Isehlakalo lesi esithe kwenzakala ezesa sisitshengisela ukuthi uhulumende ngabe eqinisile ukuthi usalwisana lobugwelegwele. Njalo-ke esikubonayo ukuthi kuveza obala ukuthi lokhu akuqondanga abezepolitiki njengokwade kutsho ngabanye ukuthi lokho kwenziwa kade ukubotshwa kwabantu kwakugxile kwezepolitiki esabona kubotshwa laba abanye ababengamaminista. Kodwa kuyasitshengisela ukuthi uhulumende uthatha inyathelo lokulwisa indaba yokuntshontsha kumankampani amakhulu la uhulumende.
Isikhulume senkampani le umnumzana Fulat Kwasira uthe ebuzwa ukuthi ibhodi ibisazi na ngokungaphathwa kuhle kwemali le ngabaqondisi asebebotshiwe lawa, uphendule esithi akalalutho okwamandle njengoba lolu daba lusacubungulwa. Ukubotshwa kwabaqondisi benkampani kagetsi ezetdc kulandela ukuxotshwa kwebhodi yenkampani ebona ngokubuthaniswa kwemali kahulumende lemithelo ezimra izolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Amalunga edale lePhalamende awebandla eliphikisayo leMDC lamhla asole umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngokungabi khona kuleli dale ukuzophendula imibuzo ngenyathelo elisanda kuthathwa ngohulumende elokukhuphula umthelo ozabhadalwa ngabantu ngendlela yokulungisa umnotho welizwe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba lokunye obekuhlafunwa, sixoxe lomkhokheli weMDC kuleli dale, uNkosazana Thabita Khumalo.
Liqiniso lilo ngoba sonke siyazi ukuthi iParliament edlulileyo le besilodubo lama ministers akade bengavuyi eParliament ukuthi baphendule imibuzo, but omunye wangkhona ozele ngeso sixaka kakhulu uyena lo finance, ngoba kule zinto eziningi ezenzakalayo elizweni esikhangela indaba yemali, so besifuna ukuthi atshele uZulu imibuzo esabekade siyithumiwe ngoZulu, asanelisanga ukuthi senze njalo ngoba kabuyanga.
Kuyini okunye okumqoka ebelikucubungula?
Sihlaza into eziningi, sibuza ngendaba zokuthi indaba yona le yemali anti sesizwile ukuthi kuthiwe kuyabe sokuthatha ama-percentage athize nxa sesithumezele izimali ngama-eco cash. So uZulu ufuna ukubakwazi ukuthi kanti manje nxa selizazithathela yona le imali esesihlela ukuthi siyithole emabhenki sekibuya futhi kwi-eco cash yangkhona uhulumende sefika sehle khona futhi khonokho okuyimadlana esingakutholiwe emabhanga, bafuna ukuthini? So uZulu uthi khona yona leyo mali abayikhipha i-5% yona leyo nxa uthumela nge-eco cash, hhayi uZulu uthi hhayi kazi kazwanani layo lento.
Ungumkhokheli khonapho edale lePhalamende, ungasichazisela ukuthi isikhundla sakho sitshoni njalo sizalincedisa njani njengebandla ukuthi lifeze izinqumo zenu?
Ngu-leader of the house, yimi engikhokhela abameli bePhalamende bebandla lethu. Yonke into abayenzayo ikalidlule kimi ukuthi mbone ukuthi bafeza izinto ezilandelana lokufunwa nguZulu ngaphandle. Njalo ukuba ngu-leader of the house sokunginika amandla ukuthi ngihlale ku-Standing Rules and Orders Committee. I-Standing Rules and Orders Committee umsebenzi wayo ngokukhangela ukuthi iPhalamende ihamba njani, inhlalakahle yama-MPs injani, izisebenzi zePhalamende injani, ama-committees esizafeza sifaka abameli bePhalamende ukwenza ukuthi bacubungule okwenzakalayo phandle ngezinye zezinto esizigangelayo ku-Standing Rules, lokuthi sibe sitshintsha umthetho ophathisa ukuthi iPhalamende isebenze.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo, umkhokheli webandla leMDC kudale lePhalamende, sixoxelaye eseHarare. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okuchiyo izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngokukhwezwa kwentengo yempahla lokudla elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Njalo kulolu hlelo kuzaxoxwa njalo ngezicoco ezatholwa izizalwane zeZimbabwe khonapho eMelika ama-awards. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, Uhlangothi olubona ngezokuhlengwa kwabantu engozini lubika ukuthi inani labasebefile ngemva kwengozi yokuzamazama komhlaba eyenzakale kulelo lizwe selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili i-1234. Lingozi ichiye abantu abangaba zinkulungwane ezingamachumi amahlanu i-50,000 bengaselamizi idilizwe ngeyinye njalo ingozi eqhamuke ngemva kweyokuzamazama komhlaba eyetsunami. Umkamongameli welemelika unkosikazi Melania Trump namhlanje wethekelele indawo eyayibuthaniswa izigqili eziyabe sezithengisiwe sezimelele ukuthunyelwa emelika ngemikhumbi eseGhana. Lokho kwenzakala iqhubeka ngohambo lwakhe lokwethekelela amazwe awezwekazi le-Afrika. Njengoba sichilo ngaphambilini lamhla kuhlelo lwethu lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe uChris Gande weStudio 7 uxoxa lonkosazana Zodwa Ndlovu oseleminyaka elichumi lasithoba minwembili ehlala kweleBhilithane.
Mina ngakhula kuhle kakhulu sasinesikhathi sethu ama-90s laphana singabantwana. But kathesi nananzelela ukuthi kulobunzima abantwana abancane balala bengadlanga kule dubu ngisho ubuhlungu. Akuyenzi vele eZimbabwe lapha. Kubuhlungu kakhulu.
Khona ngapho eBhilithane ulemuli yini?
Yes.
Olabantwana abangani?
Abantwana babili.
Aha. Nxa ukhangele ubona ungani uzenelisa yini ukuthi ubathathe ubuyele labo ekhaya?
Hayi, ngisho. Ezongu lokho kunjalo akulante singakhambisela abantwana edubeni lo liya. Siyafisa sibili ukuthi abantwa bethu bazi lapho esaphuma khona le culture because even abami vele angikhulumi isilungu endlini ngikhuluma isintu and bayazidlela ukudla kwesintu bakhulisa isintu but okubuhlungu khona lokhu ukuthi isikhathi sabo lobogogo babo balaso akumnandi phela ukuhlala la shiya abazali bakho lezo so ngitshola ukuthi thina abantwa bethu bamoshakele baluzile yonke uthando lonke labogogo labokhulu lempilo yethethu. Yethu lapha sebesazi okunye nje kuyidoda kwempilo sebefunde eminye imithetho ebelungu engaye singayikwanisiwe sokukhuzwa yabo sikhuzwa ngapho usesaba ngoba kule mithetho enye ehlukunele lalokho esakhula ngakho. So ye ubaba lo mgaba wasimosha kakhulu wasiphambanisa iy'mpilo zethu. Yebo abantu bayahawukela bethi kumnandi kuye emazweni what but sometimes ngokukhangela kubuhlungu nxa abazali abanye abasela abazali iy'hlobo ziyahamba abantu bengakwazi abanye lokho bengalamaphepha.
Akusitshele siyasizwa abanye besithi nxa ungumuntu wesifazana uhlala emazweni kunzima ukuthi uthole umendo ikakhulu emazweni afana la khona ngapho kobo UK. Kuliqiniso yini khona?
Akula mendo lapha buti. Akula. Isintu asisekho. Umendo ayithola yena le ama-short time. But akusela mendo.
Kubangelwa yini khona?
Ubuntu bethu abusekho. Edobha khona lokho okungama-culture khonokho okungaselamizi le mthetho okuthi sibekwazi ukuthi obaba yinhloko yekhaya akusekho. Labo baba abasezazi labo ukuthi bayini abanye abafuni ukusebenza baya befuna ukugcinwa njengembuzi. So kuzima. So imende yakhona inzima kuthola ukuthi abanye abantu bathola besebevulelela kakhulu la e-England bayabulalana. Angizange ngizwe kodwa besintwini but abaleharare babulalana.
Kodwa bayathola yini isikhathi abantu ukuthi baqomane?
Ukuqoma nje zincane. Ukuqoma bayaqoma, bathi kuqonywane, akusahlonitshwana. Labo baba bethu, labo sinto abasakwazi thina ukusigcina njengabomama bethu, bakibo ababo. So kunzima. Inkuthola santu sebobaba bekhaya sebekhala. Lithathela kumanigerian, akula. Ngoba babhizi bithi utshwala lapho bakhona bagijima loko kungamakhiwa o loko kungabasazi okunye okungaqondakali
khona. Kodwa kwama-Nigerian lokhu kuliqiniso yini?
Vele kuliqiniso. Kanti anti bobaba abamnyama babe sebekhona lapho eduzane abethu babe bebhizi besematshwaleni athanda lokugcinwa. Abanye ba-right but sekuthi bonke kanjalo.
Lo ngunkosazana Zodwa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eBhilithane. Iningi lezizalwane zeZimbabwe lithi uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa usesebenze nzima ukuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe omhlaba. Kodwa kusase kuningi futhi okufanele kwenziwe okukhanga amakampani aziwayo emhlabeni jikelele kwezamabhizimusi. Okuningi asikuzweni kuNtatheli Zindaba iStudio 7 uBenedict Nhlapho.
Ngokusho kuningi lezizalwane zeZimbabwe, ubudlelwano beZimbabwe lamazwe omhlaba lezinye inhlanganiso emhlabeni jikelele bubukeka ngcono kakhulu kulesi khathi obuyikho khona phansi kwahulumende kamnumzana Robert Mugabe. Abaningi bathi ukuvunyelwa kwamazwe omhlaba ukuzoqapha ukhetho olusanda kwedlula ukukhulumisana lenhlanganiso yeCommonwealth ukuze iZimbabwe yemukelwe njalo njengelunga kanye lokuthola inhlanganiso esifana le-European Union lamazwe anjengaboGermany kuthiwa alamaqula azobheka amathuba okudlelana leZimbabwe. Ngezinye zempawu ezitshengisa ukuthi uMongameli Mnangagwa usesebenze nzima ekuvuseleleni ubudlelwano lobu. Kodwa-ke incitshi kwezombusazwe umnumzana Gideon Chitanga uthi phezu kwalobu buhle obenziweyo usasekuningi okusafanele kwenziwe singakaboni osomabhizimusi begcwala bephuphuma elizweni.
Umnotho wethu ukhathaza abaningi ikakhulu nxa kukhangelwa ubuningi bezisebenzi zikahulumende. Ukwehluleka kukahulumende ukubhadala izikwelede zakhe ngenye yemigoqo evimbe ukuthi akwelediswe imali yentuthuko. Umnotho wethu kufanele uhlelwe kabutsha ngendlela ekhombisa ukuzinikela ekwakheni isimo esizakwemukeleka emazweni omhlaba.
Le yinto egcizelelwa ngumnumzana Mbuyiseni Moyo laye uthi bayayibona imizamo kamongameli.
Engikubonayo mina ukuthi indoda leyi isishone yashona phansi phezulu ikhulumisana namanye amazwe, kodwa asikakuboni okubambekayo ngoba nje kulalesi sifo esikhona manje sikhorela. Abantu akhulumisana nabo bahluleke ngisho ukumnikeza ipeni ukuthi sithole usizo kubafowethu abafayo manje.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana uProfessor Muyambo uthi ukuphoselana inyoka ephilayo lokukhuncelana izidwaba okwenzeka phakathi kwe-MDC Alliance lohulumende kamongameli Mnangagwa ngenye izinto okufanele ilungiswe ngesiphangiphangi, ngoba kuchiya abafuna ukusungula amabhizimusi bengasazi ukuthi kuyiwa phambili loba emuva.
Uthi okwamanje mina ngibona ngazathi ilizwe lethu akukalungi lutho, asikalungiseli thina ngaphakathi kwezombangazi umbusazwe. Kule kuxokozela abantu abazwanani, siyaxashana, siyathukana, asiqale silunge isibethina ngaphakathi.
Umnumzana Gladman Mkhwebu yena uthi uyathokoza ngendlela abeZimbabwe abasemazweni abaphijeka ngayo ngelizwe labo, esithi bengekho aluba uhlupho lwabantukazana elizweni lwedlulise amalawulo.
Idiaspora iyazama mpela okusemandleni ngokuthi bathuthukise iZimbabwe. Uyazibonela nawe nje ukuthi bayazama ngayo yonke imizamo abanayo ukuthi basebenzele ilizwe nometha izinto zingakazinzi kahle. Ukuthi uma ngaba yonke into seyihleleke kahle kuyakhombisa ukuthi khona okuningi abasezokwenza bekwenzela eZimbabwe. Khona kwabalakho laba bazama ukuthi baphosele eZimbabwe.
Kukhona-ke abanye bathi kudingeka uhulumende abaphe amathuba angcono abangaphandle laba ukuze basibone isizathu sokuyahlanyela imali yabo ekhaya. Abanye bathi kudingeka uhulumende aqinise isandla ekubupheni bonke abaphatheka kunkohlakalo okungenye yezinto ekhanga kakhulu abafuna kuzosungula amabhizimusi elizweni. Melestulo 7, Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abaphila lobugoga edolobheni leGwanda sebekhuthaze umansipala ukuthi akhumbule amalungelo abo lapho kuhlelwa uluhlu lwendleko kamansipala waleli dolobho ibudget yomnyaka ozayo ka-2019. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abangeneli lomhlangano oqhutshelwe emahofisini kamansipala bakhala ngokuthi ezinye izakhiwo ezisetshenziswa ngoZulu kazilungelanga ukusetshenziswa ngabaphila lobugoga. Kungakho umasipala kumele afake imali eceleni ukuze lezi zakhiwo zilungisiswe zisetshenziswe yiloba ngubani. Umnumzana Peter Zulu ngomunye walabo abangeneli lomhlangano.
Kumele kube lezindlu lama-toilets kuzo zonke indawo, especially abahamba ama-wheelchair. Labantu abagogekileyo isikhathi asinanzwa ekuqatshweni lapha kube lathi siqatshwe ubone abantu abagogekile abaningi begcina besehluleka ukubhadala yizo kuswela imisebenzi ukuthi khona imali imele imali yakhona ibe phansi kubhajethi yona le sithola ama-stands sithola izindlu
amazwi akhe agcizelelwe ngunkosazana Gladys Mpofu.
Sibesicela i-renovation ye-wall ye-Jawanda Hall ezangena okugekileyo angene le wheelchair kumbuyenzani abe ngeni kathesi leyo uyathi uyangena ilama steps uzaba isigoga kathu sewile ayiyenzi.
UNkosazana Sithembile Ndlovu uthi umasipala kumele afake imali eceleni yokukhipha impompo ezindala ezihambisa ingcekeza efaka ezintsha ngoba sezigugile njalo zihlezi zidubuka.
Sile eselokitshini vele ihlezi njalo kumba ilungiseki kumbi injani asikwazi ihlezi njalo intuntuzi kube khona eGeneva nxa behlokoza ngale kudabuka komunye umakhelwane wethu ngapha layo uhlezi esebhophomo akuvumi abantwana esilabo bona baba-disabled badlala besiyakhwampha asazona la ama-pipes kumbe kawakho vele khona pe-counseling akusayenzi impukane abantwana ikhorele.
UNkosazana Gertrude Nyathelo umntwana ophila nobugoga uthi umasipala kumele yakhe kutsha izindlu zelokitshini elidala leGwanda ngoba zilakho ukudilika ilobanini ngenxa yezulu.
So ezitina zisala zingaphandle so ziyabe zigumuzeka so sokugubhekile ezinye njengeyami yona vele inganxanye ngapha vele isemoyeni siyingozi esengiyikhandla ukuthi mina lo mntwana ongumdisable so yathanda kaphaubeleke ehlezi khona khana uvenika amagabhagaba epheka so senze sapho ukuthi xose isikhathi entime yakwanisa ukumwela kube ngenye ingozi futhi.
UNkosazana Sabi Thembo ukuthaze umasipala ukuthi asungule inhlelo esizathuthukisa impilo zalabo abaphila lobugoga kuleli dolobho.
Cela i-council yenze ama-projects ukuthi kwehliswe ukungasebenzi even abagogekileyo labo they can afford ukuthi bazuze izinto ezingakwanisa ukuthi bazenze bona le ma-projects ngaba ngama-projects okwenza ama-mushroom kube ama-projects okufuya inkukhu ama-projects kwesinye isikhathi angaphakamisa sibone ukuthi ingqubela phambili iyangaphi.
Umasipala wedolobho leGwanda kule viki usungule uhlelo lokuhlangana lezakhamizi ukuze azolokhu izakhamizi ezifuna zikwenzelwe ngukhansil amkhethayo ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert Ncube. Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulesizalwane seZimbabwe esithi uhulumende kesule umthelo wokuthumeza imali kusetshenziswa umakhalekhukhwini lobulembu be-internet osekhwezelolu udaba emthethwandaba ngoba esithi lo mthelo wephula isisekelo sombuso. Kubotshwa iziphathamandla ezimbili zenkampani kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and distribution companies zisetheswa umlando wokuphatheka emsebenzini wenkohlakalo. Kuhlelo zethu lapho esicubungula kusebenza kwengatsha ezehlukeneyo zikahulumende sikhangele ugatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.